siyaqala ukwenza amalungiselelo ezinto vele zathola nje vele kwathi wathi amapolisa vele amaningi kakhulu khona lapha ngiyabona aqale esafika ku-isikili kati-teli isagcine sakula mapolisa weyoovasi akade sebekhona khona laphana kukhanya bebebuye ukuzomisa umhlangano ukuthi vele ngaqhubeka so ngasesizama ukukhulumisana labo ukuthi size ukuthi zakenzakalani kwase kuyikuba nje nalowo bethuyeke ayezibiza ukuthi engemibiko asekuthi wathi-ke tela incwane sala ingxadi bebengathathanga kade belapho ngaleso sikhathi basebefona-ke ukuthi ingxadi beyathatha kade hhayi uma ingxadi khona elithiwe ukuthi imhlangano iqiye isizalivumela iqhubeke kwasekufika yikhona lokho ukuthi ingxadi thesibuyile lasesukule yahamba and then-ke kwasekufana sikhulumisana nabantu njengovela watsho ngomunye ukuthi hhayi laba vele thina sikhile ukuthi sizolistop ukuthi lingangenelayo besale ukuthi singene phakathi
umhlangano awusayenziwanga
umhlangano wanamhla usayenzakalaba lokwehlule ngoba besekuphinzana kuma-meeting manje siphume kwenye imeeting kade silayo la kuwa-fastchief siqeda uphuma kuye ebese sikhuluma naye nalowo onguye umabhaka incwadi aphinde futhi ayikhansile uprethendent abandiza kuthi ngukapita sikapita onguye okhangele kulemaitiyonke
incwadi leyi kutsho ukuthi isikhansiliwe umhlangano awusayenelisa ukuthi ube uqhutha
isikhansiliwe ngokutsho kwawo kodwa asikayitholi kumbe kasiyitholanga leyo ncwadi elisho ukuthi kukhansiliwe ngoba ma kuyukuthi sebeyikhansila imele ukuthi bathathe le original abayi-ishuwe and then beke sebesinika eminye asinayo leyo ncwadi eshiwo ukuthi umhlangano ukhansiliwe bona bathi bayinikeze omunye umuntu kodwa kunarekhodi yokuthi kunezinto abamnikeze leyo ncwadi
pho njengebandla lithethe sinqumo bani lizakwenza njani
thina esikhazeleleyo ukuthi siqhubeke ngemhlangano yethu ebesiyihlelile njengoba ngithile ukuthi ngengama-special conference okuyikunye futhi esize sababuza ukuthi kanti i-risk yomhlangano wethu ingaphi ngoba umhlangano wethu ubungathathi ngisho abantu abaningi kungekho ku-public awu-advertise ngayo ubungumhlangano nje o-private so uhlupho sesilalo selisemapholiseni lala ngoba already namanje njengoba sikhuluma kubanje sekungama-bati 4 to 5 amapholisa lokhu egcele eholini avalile amanye aphakathi yeholi avalile ukudibelangalo akulamuntu oyangena phakuyeholiyana ngokuthi ukuthi bazaqhubeka futhi kusasa ayevala futhi mhlawumbe kuzoba ngamalanga amathathu
okwenza bengafuni ukuthi umhlangano lowo uqhutshwe kungaba kuyini bake balichazela na
sizangele ukuthola izizathu zakhona uma sesifikile manje bathi bona lezo zizathu zibhale esidini kodwa ma udingisisa kungathi ma bekhuluma ngakho bathi bona indaba yokuthi abana i-manpower enough kodwa ma ungakhanyela namhla bekulamapholisa afika over 50 akajela phansi ekhona ezomthi umhlangano kuyele kulila ukuthi-ke badinge abantu babuye emhlanganweni lapha abazokhangela bancedisane lakhe ukuthi umhlangano ube nokuthula emhlanganweni eminingi sesike sabanayo phambilini amapholisa athumela abantu ababili kuphela mhlawumbe.